ngizwa ngithokoza kakhulu ngokuba ngisehlanganela labanye ngohlelo lweMandela Washington Fellowship. Ngingomunye wabantu abayi-1,000 abayavela e-Africa and one of the 60 young people from Zimbabwe. Lapho siyabe siyakhona e-America kuyahlanganela labanye. Ngizwa ngilokuthaba and ngizwa ngani ngiphiwe ithuba elokuthi ngizakwanisa ukusebenza labanye, ngikwanisa ukufunda, ngikwanisa ukuthola i-knowledge yokuthi ngizakwanisa ukuyisebenzisa ma sengiphendukile lapha eZimbabwe emsebenzini engabe ngiyenza. So ngizwa ngithokoza sibili ngethuba leli engiliphiweyo.
Wenzani kahle kahle umsebenzi wakho?
Okay, mina ngapha ngisebenza kuBulawayo, ngisebenza lamanye amankazana, siyi-team ekuthiwa yishikhotsi. Lapho sitholakala sihamba ezikolo sidinga amankazana abe elo thando lokufunda ngento ze-technology. Siyabalungiselela ithuba lokuthi befunde ngokudevelopha ama-mobile applications besebenzisa ama-technologies, ama-computers which we teach them. Lokhu sikwenzela ukuthi amankazana la atholakale ebona ukuthi kulamathuba amaningi okwenza nxa sebeqedile isikolo. Sihamba ezikolo ezama-high schools around iBulawayo lapha esiba fundisa i-curriculum ye-12 weeks ukuthi by the end of the 12 weeks bebe sebedevelophe mobile application eyenza ukuthi impilo yazabo zitholakale siba ngcono kuma-communities abahlala kiwo.
Uhlelo lolu khangelela ukuthi lokuncedise njani?
Uhlelo lolu ngikhangelela ukuthi ma sengifikile e-America ngitholakale ngihlangana labanye abavela endaweni ezishiyeneni eze-Africa. Sibe sikhuluma ngama-challenges esiwafeyisayo, sidinga indlela zokuthi sisizane njalo sithola ulwazi esebesilufundiswa u-Tracker Business and Entrepreneurship engabe ngiyenza.